Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku 19 ngolesithathu mhlazi ku 19 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, impi eqhamuke kwele Sudan phakathi kwamabutho alelo lizwe ibikwa iqhubekela phambili. Ele Zimbabwe izolo ligqibe ilanga lokunanza ukuthola kwalo uzibuse ngomnyaka ka-1980 ngomcimbi lapho abahlabeleli abalodumo abathokozise abantu eMount Darwin ntambama.
Likhululekile ngempela ilizwe leZimbabwe nxa sokuyisikhathi esokuthi abantu bayachaya kumbe bayahlukuluzwa lapho sebavumele ukuthi bekhulume. Kodwa ubaba uMnankagwa uthi no to violence.
Ibandla lesi lithi uhlelo lwalo elokukhetha abazalimela kukhetho luyaqhubekela phambili kuhle lanxa kulokukhonona laphala laphaya.
Uzathola futhi bona abantu abajonjalo singasola abantu sithi abantu banje abantu besihloneni banje abantu bakhona balitshwana bakukhuluma khonoko kuya kuyihle kanyanje labantu abangafisi ukubona abantu bephilisana kuhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Impi eqhamuke kwele Sudan phakathi kwamabutho alelo lizwe ibikwa iqhubekela phambili kungakhathalekile lemizamo kahulumende welemelika lamanye amazwe eyokumisa limpi. Imisakazo lamaphephandaba abika ukuba indizamtshina lemota zamabutho bezigcwele emgwaqweni kudutshulwana. Kubikwa sokubhubhe abantu abedlula amakhulu amabili. Limpi iqale ngomgqibelo ngemva kokuxabana komkhokheli webutho kunye lomsekeli wakhe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla lesi lithi uhlelo lwalo elokukhetha abazalimela kuhlelo oluzayo luyaqhubeka kuhle lanxa kulokukhonona lapha laphayana. Eloba inkundleni yokuxhumana umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalo sesiziva uthi abakwenzayo ikucubungula abafaka amabizo abo ukuze babonakale ukuthi impela labo bantu ngabebandla azisompehla ezizobhidliza ibandla iverification ngesilungu. Kodwa bakhona abalokhu besithi kulokukhethana ngemihlobo ikakhulu esigabeni sakobulawayo. Kodwa umunye wabasekeli besikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele iStudio 7 ukuthi abathi kulokukhethana ngemihlobo abakhulumi iqiniso.
Okuqala asibazi laba bantu abasebele privilege bahle bayabona inomination list ingakaphumi singakaqedi. Angithi sile 4 stages. Angikwazi ukuthi ngobani sebesazi ukuthi mbani othiwelo uvela lapha lalapha. Angithi abantu babizwa bamema bonke kwathiwa buyanini lizekhetha. Kambe umuntu ongazange ehambe ekhethweni wazihlalela ngkhaya nguye osengaphinda ekhale ethi yeye sishiyiwe. Mbona ngani i-public nomination eyenziwe lonyaka i-CCC yinto yokuqala njalo ebukekayo ukuthi akula muntu ozakuthi mina ngithiwe. Uyathatha ifomu lawe unominate umuntu wakho, iphepha lakho liyahamba liyefika phezulu. Ngabe ukuthi amaphepha laba bantu asekhishiwe siyawaswela njalo ukusala besebenzise ubaba uWestman bemngcolisa ubaba uWestman aseyonkomo yomdaka. Kungani bona bengakhulumi laye? Ngabantu abafuna ukuthi sibindane sitshone sithethisana sikhamana kana sitaivete amandla etu sisiyekele izano isikolotha sisibambana sodwa konke lokhu kufakwa ngabantu abangaso members zeparty iparty ibizile bonke abafuna ukukontesta abafuna ukunominator njalo abanominethwa iparty banominethwa ngisho lama civil society ama stakeholders residents association lama union konke lokhu ngabantu abafuna ukuchabalalisa ibandla eselibambe izanu ngentamo yikho ke hayi akusesabisi lokhu abantu thina sithi umuntu ukhethwa ngabantu njalo siyahlonipha izindawo zabantu abavela khona kuhle kakhulu ukuthi abantu bakhethwe ngabantu abahlala labo azange sihambe siyekhetha eGwanda besiyekhetha eMtare abantu bakobulawayo for example eluveve bazahlala bathi gwaca bakhethani ngoba thina asila mhlobo asila race wonke umuntu ufanana lathi ngokudalwa kwakhe ngingazi ukuthi labo abathi sikhethana ngomhlobo bakuthatha ngaphi thina silibandla labantu asijumayeli inketo abachabi njengamanye njengamanye ama political parties thina we are national party yikho ke siyabonga ukuthi thina sihlonipha wonke umuntu indimi zonke into lomhlobo womuntu umuntu engakhethwa ngabantu asilalokho thina singaphinda sithini sivale ngoba abantu yibo uhulumende ufonywa ngabantu ngiyabonga
lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda ongomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-CCC kunsuku ezisanda kwedlula kuphume imbiko enkundleni zokuxhumana ethi umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residence Association umnumzana Ambrose Bindi esebenzelana lomunye wabasekeli bakamongameli webandla leli umnumzana Walshman Ncube yibo abavimba abavela kwezinye izigaba zelizwe ukuthi bancintise kobulawayo sixoxe lo Sibindi ukuze sizwe ukuthi uthini ngalolu daba.
Ye imbiko le ngiyakhumbula ngiyibala njani ku social media ukuthi uProf Walshman Ncube esebenzisa mina ulohlelo lokuthi abantu abesishoneni bangangeni babe ngamakhansela noma MP eqinisele ngathi ngingazukubala ngasenanzeli kwakumhlanga ngiyakhumbula ngibalile kwakumhlanga 1 April ngaziyo ukuthi akusho ukuthi kanye namhla yi-full day ngakuthanda indivu ukuthi hayi ngabantu labo abazama nje ukuthi babuye ngesitori sakho nje bakuyi-full day sokuthi baphambanise nje abantu le mbiko iyimbiko engamanga kulabantu abathi xa besebenza ukuze bafise ukubana bagcwalise ungananzelela senginanzela izigaba eziningi kulokusebenzelana okungelahlupho phakathi kwabantu kungabi lohlupho uzathola futhi bona abantu abajonjalo singasola abantu sithi abantu banje abantu besishoneni banje abantu bakhona balitshwana abakukhuluma khonokho kuyabe kuyihle kanyanje labantu abangafisi ukubona abantu bephilisana kuhle so injongo yalabo bantu kuyikungcolisana nje ukuthi abantu bangcolise uProf Walshman Ncube lambangcolisela abanye abantu abaninginingi ngabantu abafisa ukuthi kukhanye kulo bandlululo phakathi kwabantu and bayakwazi ngalo bandlulo phakathi kwabantu isikhathi esiningi abantu akusasebenzelani ndawonye bona sebekholisa ukubuleka kuleyo environment esingakutsho ukuthi nje kuzulu hhayi abantu bakukhuluma kodwa-ke abantu bazibonela okwenzakalayo awudingi ukuthi uzebacasele kakhulu abantu bazabona ukuthi hhayi leli liqiniso leli ngamanga abantu bakhangele okwenzakalayo so-ke ngamafitshane engakutsho ukuthi hhayi mina ngokwami vela kulindalisi ngaphandle kwengubo lokwana ngizilayela sibili ngichelisile ngoba ngisazi ukuthi hhayi ngabantu abazikhulumela abakucabangayo kodwa ungasuza kubahle ndawo
kodwa wena nxa ukhangele uhlelo lolo lwenziwayo lwenza ngemfanelo na ngoba siyasizwe esikhathini esedluleyo abantu besithi mpela kukhona okwenzakalayo abantu bevela kwezinye izigaba bezomela isigaba sakobulawayo ukubona njani wena khona lokho
ngizakhuluma kakhulu ngapha kubandla elikhulu eliphikisayo okuyilo lapha kobulawayo esibona lisiba lama-councillors lama-MPs anqobayo nxa kusekhethweni ibandla ele-CCC siyabona besibe besiba lenhlelo ezenzakeleyo mhlaka-5 idorobho lonke lele mawadini wonke lapha kade becele abantu uzuluka kuyazokhetha umbazo nominate umbazoqamba mana sengizolo balazoqamba abantu abafisa ukuthi babe ngama councillors abantu abafisa ukuthi babe ngama member of parliament abafisa babe ngo senator abafisa bangena kuma PR aba omama lama youth abantu ke bahambile emaholu indawo eziningi kwenza leyo ngokuthula yebo kanti ube endawo ezibethwana ezimbili ezintathu okuthiwa kungathi bekungasaqeda kahle kungathi kulabantu abafisa ukuba nababhangayo indlela okwenziwa ngayo. Kodwa-ke lolu hlelo nxa lulandelwe ngendlela eyiyo ngendlela olubikwa ngayo lolu hlelo esibona ngathi lungancedisa ukuthi lufake abantu abafunwa ngabantu ngoba emuva ngale uhlobo esiba khona ukuthi abantu bebekhethwa ngama-party structures nama-party structures siyakwazi ukuthi babe le ndlela zabo vele abantu babafunayo bele factionalism yabo.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa icingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele kuno.
Asambeni madoda siyovota.
EZimbabwe izolo ligqibe ilanga lokunanza ukuthola kwalo uzibuse ngomnyaka ka-1980 ngomcimbi lapho abahlabeleli abalodumo abathokozise abantu eMount Darwin ntambama. Iningi labasekeli bebandla lezanu PF litshele iStudio 7 ukuthi kuningi leZimbabwe eselikufezile selokhe lathola uzibuse kodwa amanye amabandla ezombusazwe ayakuphika lokhu esithi abantu bayahlupheka ngenxa yokuwa komnotho welizwe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana kuDakwashe Munsaka ilunga lebandla lezanu PF yena obesemkhosini weIndependence Day celebrations eNyamandlovu lapho okuqutshwe umkhosi weMatabeleland North.
Amabandla aphikisayo okumele sibekwazi ukuthi wona ebunjwa abunjelwa ukuphikisa. Akula lapha abazavuma khona into enzwa yi-ruling party ngoba bona ngokwabo ngabaphikisayo bengekela ukuphikisa abasuze bekwanise ukubusa lapho singakhonokho mina ngiyabazwisise ngiyaba-understand. Nxa sikhangele abantu bakhululekile lapha eZimbabwe sikhangele eminye imithetho eyayiphambanisa nge-old regime seyatshintshwa ku-new dispensation. Kathesi akusela izinto okuthiwa ngophosa ngu-ayipha sezakhitshwa. Abantu bale freedom of worship, bale freedom of association abantu, bale freedom of gathering abantu. Bayavunyelwa ukubuthana, bayavunyelwa ukukankasa ngezombangazwe, bayavunyelwa ukubana benze esantando elizweni elikhulekileyo. Okuyalwa nguhulumende yikuthi sithathe okuvela kwamanye amazwe sikwenze kube ngumthetho eZimbabwe. Thina sibuswe ngamanye amazwe, thina sisithi sesizibusa. Lokho yikho okulethwa ngamabandla aphikisayo, ngamabandla asetshenziswa ngamanye amazwe balalela khonokho. Nxa amanye amazwe engathi hayi okunja kulunganga labo sebesapota khonokho. So asoze sikulalele, asoze sibalandele. Likhululekile ngempela ilizwe leZimbabwe. Nxa sokuyisikhathi esokuthi abantu bayatshaywa kumbe bayahlukuluzwa lapho sebavumele ukuthi bekhulume. Kodwa ubaba umnankakho uthi no to violence, no to human rights abuses, uthi asihlaleni kuhle ngokuthula singabantu abeZimbabwe. So lokhu okusekubolekwa ngama-opposition parties bethatha okuvela kuma-western countries sithi hatshi umoya wona lowo ngesikhathi sokuthokozelela ukuzibusa asikufuni sithi hatshi phansi lakho asibeni nomoya okuyanga. Nxa befuna ukuwina abawine ngezinye indlela ayikhona ukuqamba amanga.
Ubukhona yini emkhosini wokunanza leli langa njalo ungathini ngalo? Kuyini okumqoka okukhulunyiweyo lo ngakutsho la uzibonela khona ukuthi eZimbabwe selakufeza selokhe lathatha uzibuza?
Yebo bengikhona ku-Independence Celebration ngihambe enyama endlovu under imguza district lapho iMatabeleland North yonke ibibuthene ithokoza ngelanga le independence. Angizake ngibone ukujabula okunje untanga bebekholisa befundiswa ngelanga leli ngokuqhakatheka kwelanga ubaba uRichard Moyo, Honorable Minister of State and Devolution for Mat North Province, nguye kade emele His Excellency the President of Zimbabwe ubaba uMnangagwa usinike message yomongameli owelizwe. Sifika lapha esikhona okwakhathesi umongameli uphinde njalo wathi hathi uzibuse wethu kasoze ibe nguzibuse opheleleyo nxa singela othiwa yisingisi economic independence.
Lo ke ngumnumzana Khudakwashe Munsaka, ilunga lebandla leZANU PF, obexoxa icingweni loSithande Mkhile Mhlanga weStudio 7 esenyamendlovu. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulowesilisa uganyulwe ngehloka yizigebengu zamthathela impahla yakhe esizinda kobulawayo. Amapholisa athi uMishek Mashanda ophila ngokuthengisa ezitaladeni wehle emchoveni ntambama ngomvulo wahlaselwa wathathelwa impahla yakhe ebalisa amahewu kade wathengisa ifoni imali engamadola ayi $35 lewatchi. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi uhulumende kasoze yavumele ukuthi abantwana besikolo bafundiswe ngokuthandana kwaba yibulili bunye i-homosexuality ngesilungu ezikolo. Leli phephandaba lithi isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thaunga Nandoro uthi kulezinye inhlanganiso zaphetheya eziphathisa abaswelayo ezifuna ukungenisa izifundo ngudlu ezokuthandana kwabalobubilili bunye ezikolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibona, sanibona Studio 7, ninjani? Yake ngilele insizwa yabanzi le elubani bobhowadi maVikaneni Village, insizwa yakwaNcube, igama uNkosi Nosincube. Mina ngithi laba abafowethu abasesindebeleni ma ungathi celebrate independence, kwamanje siseganyeni siyahlupheka, sibizwa ngamagama ayikho into esiyicelebrata, ayikho into independence kithi abethwakazi. So asizameni sikhiphele zanu le esikhundleni bafowethu.
Bawo Studio 7 linjani? Hayi, dina siyaphila. Sizikhuzele indoda leyi ethi singathuka abantu. Oqala omunye mfana, anti oqala ugogo wabo uMagalela Mafalosi kwaSuthu uhlala othukiye marabi. Umqondisi Moyo, upresident wethu lo uyazuhle ndoda loke upresident wethu. Asitshintshi futhi asitshiki, sivoteli dina umuntu wempumala, abasekele thina. Basekele straight yomlama umzwile xhanqatha ulimo, hayi wena ungakhuluma kulo msobho ke owazoyoxhanqatha ulimo. Siyakuza la sithi kele into yakho le, akukho minyaka emngaki siyase sikutshela ukuthi ungathinta umqondisi, uthinta amaNdebele wonke. Ikho uyabona khona usesiseria.
Okay, maStudio 7 sibonga kakhulu ba sakazi bonke nje esizwa bekhuluma besisakaza lezindaba, nakodwa engakwaziyo kwakithi beyiqiniso zingeli khuya khona yonke nalo into enayo. Hayi, noma ukuthi asikhuluma zethu kabi, ngoba mbona nje abantu befaka izano kakhulu lokhumbe ezifundayo noma ukuthi Studio 7 ayikhethi hlangothi. But njengoba lelizwe lifile linje, kusho ukuthi umuthi wezane ukhupha abantu imali besuthi namayithi lakakhulumayo laphana dalibabiza amagama, amagama abo la abantu lanzinhle bayazikhona ukuwabiza eplus yasivilaphi zamaseyabisa iqizo leyo hayikabi. So lapha kulounzima okukhona la uzafaka i-Independence Day izinto zinje. So yini kono uyabuza hamba kuphi siya ku-Independence uma kula mgwakho akula lutho olukhona. Suke eplumtree lapha, eplumtree siya kuyihamba 1.5 hours, sihambe 5 hours indlela isala, sihambisa umufi. So into zenezizi mazenezizi kulinyo kona. Nga banta bata vota jezeni bakiti. Akula mtu wa kipeki yu kwa kwa varwa varwa nchi. Dizi bagiri laito kutini. Ube la wia beda uti ena yee. Ama zwa peche ya vona kuwa kate dazwa hebe kulumu. Usunja usuti. Usuti maliza wani zenezizi choncho ayo. Umaluma avu uya wanika. Upule dende ya vota. Wia beda kona upule dende lo. Kumi story za vizi nga zoga liyo. Kati kafunu msindu. Kwa suwa vula la wantaba nenga ngiti. Kabiezo kwa zema tewele ndili shikuwa le dotile. Aloko yi kulumu. Katkoli sabanta antikuwa yezwa mwye. Uko unu ya pila msi. Mungabu hafa. Yena wasala ngiti. Katkoli sabanta. Zweli loku zeni yongi ya ikikiwa mwye amle ya. Azo mungabu ya ikipa ni. Nya vongo.
Ake sponge, ake sponge, ake sponge. Studio 7. Sponge inda vezi mnandi. Nistumelele zona. Au siya zizwa zi mnandi nye independence. Au huse kakulu. Yesi kushoyo siti hai. Habakwe nzile. Izano from 8 kuzofika namhlanje hayi kuningi abakwenzile impela ngokutshontsha hayi batshontshe kakhulu nokubulala abantu hayi khona abakwenzile impela kuningi hayi lapho baqinisile mina besithi bakwenzile hayi bakwenzile khona kungayisiki ukuthi ethina siyakujabulela lokho ngoba abantu bagcwele umhlaba wonke akukho lapho kungena umuntu weZimbabwe enesesize sithatha njengamaphepha aphephukayo ngendaba ezana so ke ngithi hayi ngokutshontsha impela ilizwe balibulela belungu babengcono kakhulu kunabo noma besisho besithi hayi bafaka ikhiye ukuthi hayi America ingakwanisa ukwenza lokho ekwenzayo kodwa hayi bona hayi nakuko kusijabulisa siyabonga kuleyo ndawo ngoJD
hayi siyayizwa into abayithoyo sibonga indaba ezimnandi enisithulela zona Studio 7 siyabonga 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 sisaphinda njalo sikhala ngakho ukuthi hayi njengoba bethi kuningi abakwenzayo hayi baqinisile ngokutshontsha mpela bayenze okuningi ngokutshontsha yini abakwenzile abantu bayahlupheka bagcwele amazonke yini abakwenzile akunamgwaqo
Studio 7 njani litshona njani badala hayi thina siyatshona okhuluma ngosana ngolobisana into emangalisayo kwelakithi ezimbabwe gawule labojoseph chuma labomalaki yazi ukuthi kuyamangalisa kakhulu ngento abakhuluma ngezimbabwe ukuthi uhulumende kuningi akwenzile ezimbabwe ngizibuza ukuthi bona abantu ba-right kahle sibile engqondweni zabo sibili and ngakwi ukuthi iqiniso amanga ngaya aphumelelisa ngayeZimbabwe kasikhali ngokuhlupheka ngamanga abakhulumayo abantu bona ngoba angazi ukuthi shua ukuthi emlonyeni nabo kumnandi ukuhlala bekhuluma amanga kodwa abantu behlupheka kanjani into yokuqala sibo kumele bayibheke ogawule bonke laboJoseph Chuma labomalaki Nkomo ukuthi elizweni lakithi indlela zinjani uhanjwa kizo iyena umnanga kwayihambile wayakomaduna le ubebona indlela zi-right kumbe phethe olukhokuta wagada wahambe emoyeni wazohlalela khona ngale avoka kodwa engabhekanga ukuthi izindlela zinjani loba dikhangela umumo khona lokonta umumo onjani abantu abasapotya umbuso kamnanga kamna bangimangalisa kana enye into kuhle kakhulu ukuthi umuntu akhulume iqiniso kana uma umuntu ewutshela iqiniso uyazinuka amakhwapho uyalungisa ngenjela ukuthi umnanga kwawonakala ngokuthi abantu bonke abangaphansi kakulo le qiniso bamkhulumela entweni yamanga njalo kasoze waphinda wafalunga futhi umnanga angayalelokhe kusilizwe lasezimbabwe ngamanga ayiwona abamkhomenta ngayo elizweni lakithi yikho kusuleko sekusifulalela izindlela enkulu kakhulu uma abantu bazama ukuthi bazungise kulokho nyabo angakhuluma kakhulu
Studio 7, Studio 7 njani Bulisa njalo ngophinda ngizokhuluma ngendaba ekababa uNdibane mina ngabe abantu abaseZimbabwe ngabe abakhulumi la ngoNdibane ngoba uNdibane aso opposition efanayo lekaMalema uMalema i-EFF ekwazi ukuchallenger i-ANC ngobugangi bayo mayitshontsha uthole ukuthi upresident uzekhutshwa esikhundleni because of uMalema besima ngeqiniso kodwa le kaNdibane le ekhotha yeyisikhothamade seZANU-PF ngoba uNdibane uyabonisa ukuthi vele uyisikhothamade seZANU-PF ayikho into oyiphikisayo eyenziwa eZANU-PF noma imbi ubonayo ukuthi akuyona i-challenge wayenza nje ngoba vele wayelandela i-FF into ongayaziyo phongulandela nje uphuhlukela nje akulanto yaziyo uNdibane ngoba manje usolana labo Britain ukuthi uhlele Britain ungasola njani umuzwe enye indoda ukuthi awukho right kodwa uhlele kuwo uhlale eminyaka le minyaka kuwo sidla kuwo ubona ukuthi kungagwani komuntu khonokho
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden wethule imininingwane yemithelo yakhe ayibhadale nyakenye eveza ukuba uhole imali ezinkulungwane ezedlula ibhiliyoni elilodwa $580,000 ngomnyaka odluleyo. Ukwethula imininingwane le kwehlukene lokwenziwa ngowayengumongameli uMnumzana Donald Trump, yena owala ukwethula eyakhe emphakathini ukuthi wayehola malini njalo lokuthi wabhadala imithelo eyimalini. Lokhu ngokunye okungasetshenziswa nxa uMongameli Biden loTrump bengadibana kukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo. Sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu, saqala ngokumbuza ukuthi phakathi kwababili laba yena ubona engubani ozanqoba.
Mina kande angilahlupho lo Biden. UBiden angasala eyinomini ye-Democratic Party. Uzawina because uvele ifakwe khona phana ngama-Democrats kafakwanga ngama-Republicans. Njalo loba kungasuye kuTrump, sekulezinto eziningi-ningi ama-Republicans abazilethayo abazifunayo ezingafunwa ngabantu basemelika. Ngoba labo abantu abafuna ukuncintisa ngalo Trump laba bangaze bawine, bachiyene ngaphi lo Trump akula. Bafanani bazabe bekhuluma izinto ezifananayo abazenzayo abazifisayo, izinto ezingafunwa ngabantu. UBiden kasoze aluze i-election. Bakhona abantu ama-independence lama-Republicans amanye ayevele engafuni izinto ezazimelwe nguTrump ngesikhathi uTrump loBiden berana. So abantu bonke lapha bafuna ukulandela uTrump ngenxa yokuthi bafuna ukuwina. Bazanelisa ukukhipha ugcina inani lama Republicans ona lawa amalutshwane afuna izinto zokudlwangudlwanga ezifana nalezinto ezifunwa nguTrump, ngoba kuza kuba nzima kathesi ukuthi nxa usiyarana umRepublican uzame ukuthi uzikhuphe uTrump, kumbe uzikhuphe ezintweni ezifunwa ngabo-DeSantis, kumbe uzikhuphe kwizinto ezifunwa ngabo-Pence ababevele bezenza. Zona ezizikhuphika i-election lokusupport uTrump ezintweni azenza uzazikhupha njani? Ngoba ungazikhupha ngumRepublican, abantu laba abavumelana noTrump kathesi kabasozi babufotele. Mbona ngani mina angilahlupho kangako ngokurana kukaBiden, because uBiden uyaberana on a different ticket and etshengisa izinto zakhe azenzileyo engupresident. Ubudala siyabubona ye ukuthi yikho abantu abafuna ukuwusebenzisa, kodwa mbona ukuthi amaRepublican amademocrats bangalahla inomini yawo ngenxa yokuthi ngenxa ye-age. Hayi, mina ngimanga ukuthi ngibona ngani uBiden angawina futhi.
Alo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Washington State khonapha kwele Melika.
Todo.
John vuli gate hayi thina sesilivala igate ngoba isikhathi sesiphelile. Igama nguChris Gande yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.